Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 30 lwezi 2020 ngu Praxedes Jeremiah. Nyandabeni zethu lamhlanje.
Sesithatha lula indaba yena le e COVID. I COVID ayikadinwa, i COVID lokhi khona, i COVID lokhi bulala njengayizo.
Liqhubeka liqonga inani labahlolwa betholakala bele COVID 19 eZimbabwe. Abangela mbali yokuvakatshela kwamanye amazwe.
Imigodi egejwa ngamakampani amakhulu. Nxa isithe yavalwa kumbe yathiwa ngamakhampani lawo kufanele agqitshelwe ngesilungu bathi land reclamation.
Uloyedwa osebhubhile phakathi walabo abazama ukuhlenga otyeketsha abangamashumi amane abaliwelwe yingozi yokudilikelwa ngumgodi owe-Renmine osebhindura. Ulowesilisa weZimbabwe omiswe phambi komthethwandaba e-Eastern Cape wele South Africa namhlanje esetheswa icala lokubulala umkakhe labantwana abahlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Liqhubeka liqonga inani labahlolwa betholakala bele COVID-19 eZimbabwe abangela mbali yokuvakatshela kwamanye amazwe. Kula bedlula kancane ikhulu 129. Abatholakale belegciwane leli ngokutshona kosuku lwayizolo kwabhubha oyedwa. Lokhu kutsho ukuba inani lasebetholakale belegciwane leli selokhu laqhamukayo elizweni selifika inkulungwane phose ezilishumi 9950 lanxa sekusinde abedlula inkulungwane eziyisificaminwembili 8482 abafika phose amakhulu amathathu 276 sebebulewe yilo. Mavis Gama usethulela lolu daba.
Uzulu kunhlangothi ezehlukeneyo ukhathazekile kakhulu ngalesi simo sokuqhubeka kokuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 kwabangazange bethekelele phandle kwelizwe. Umnumzana James Binali wasemzini weRugare uthi kuyethusa okwenzakalayo elizweni nge-COVID-19.
Sesitshaya uvalo kakhulu thina sekumele kwenziwe okunye sibili okunjenge-lockdown ukuze abantu bafundiswe njalo ukuthi le nto iyamemetheka.
Okusekelwe ngesinye isiphathamandla esiphatheke kumikhankaso yokufundisa uzulu phezu kwesekele sombuso we-hashtag this constitution unkosikazi Abigail Mupambi.
Sesithatha lula indaba yena le e-COVID. I-COVID ayikadinwa, i-COVID lokhu ikhona, i-COVID lokhu ibulala njengayizo.
Ingcwethi kwezempilakahle uDr Solwaye Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo uxwayisa uzulu ukuba azinakekele kulo umkhuhlane.
Ngiyacela kakhulu silalele lokho esikukhulumayo. Siyacela i-coronavirus le ayizihambeli yodwa, umuntu nguye ohambisa eyihambisa komunye umuntu, ayiphefumulela omunye umuntu, umuntu ayithathe ngemphefumulo kumbe ingene emehlweni kumbe ingene emlonyeni.
Ukhumbuza uzulu phezu kokuba umemetheka njani ebantwini uDr Ngwenya.
Ingena abantu nxa ukuthi lihlangene endaweni ezinjengokuthi i-space endlini khonapho liyakhuluma liyaxoxa gcwele kumbe liyathandaza. Lapho i-coronavirus iyahamba kakhulu kumbe lisemalayinini lilayinele impuphu kumbe lilayinele imali, i-coronavirus la iyaphambili khonapho.
Okhokhela iqula likahulumende elibona ngomsebenzi wokusiza uzulu kwezokwenqabela lokuzilondoloza ku-COVID-19 esebenzela ehofisini kamongameli welizwe uDr Agnes Mahomva uthi inkinga yokuba uzulu esezitshela ukuba sewaphela lomkhuhlane engasalandeli iziqondiso ezabekwa ngabe World Health Organization kanye lohulumende.
We all need to strictly, and I mean strictly, adhere to these regulations.
Ngiyasizameni ukuzilandela ngokufaneleyo lezi ziqondiso sonke njengalokho esakwenzayo ngesikhathi ziqala ukubekwa ngo-March 2020. Lokhu kuzasiza ekuthini ungazi wamemetheka lomkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kuyekethisa esikubona emphakathini zonke indawo nje, hathi endaweni lapho okulamanani aphezulu kuphela. Kuzobuyisela muva imizamo esithe yenziwa ekulwiseni lomkhuhlane.
our progress.
Uzulu leziphatha amandla zenhlangothi ezijiyeneyo zempilo uveza ukukhathazeka okukhulu ngalesi simo sokuqonga kwenani labatholakala belawo lomkhuhlane. Abanye babo sebelahlekelwa yemiphefumulo, ikakhulu khathesi uhulumende esevula imingcele kusukisela kusasa ngemva kokuyivala ngombimbitho ekuqhamukeni kwalomkhuhlane eZimbabwe ebeka iziqondiso ezeCOVID-19 lockdown. Ukuqonga kwenani leli kwenzakala njalo ngesikhathi uhulumende eqala ukuvula izikolo ngompandula kungelanhlelo eziqondileyo zokuvikela abantwana lababalisi osekubangele ukuhlaselwa kwezikolo ezimbalwa elizweni ezigoqela iJohn Talaki High School, Matopo High School, Chinoyi High School lezinye. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Lokhu sikudaba lunye olwe COVID-19 ezwekazi le-Afrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili 2.2 million bele gciwane leli labulala inkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 51,708. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula isithupha 62.9 million ababanjwe belalo labulala phose isigidi esisodwa lengxenye 1.4 million elemelika yilo elilokhe likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebefunyanwe bele COVID-19 emhlabeni jikelele. Likuzigidi ezedlula izilishumi lambili 13.4 million labulala inkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 266,932. Sokulo yedwa umuntu osebhubhile phakathi kwalabo abakade bezama ukuhlenga otsheketshe abangamashumi amane 40 abawelwe yingozi yokudilikelwa ngumgodi owenjiwa ilitshe leligugu elegolide emgodini we-Runmine oseBindura. Lokhu kuveza ukuba namathuba okuhlengwa kwabo engozini eyenzakale ngolwesithathu lweviki edluleyo aqhubekela phambili incipha. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Blessing Bere obhubhe izolo ezama ukufaka impompi yokumunya amanzi emgodini lo ngomunye wezakhamizi zakulindawo ezimanyana ezibambanisana emizameni yokuhlenga abangamashumi amane laba njengoba kukhanya kungela sizo oluvela kuhulumende ukuba basizwe emgodini wobikwa utshona amamitha alikhulu lamashumi amahlanu 150 meters. Ekhuluma ekule ndawo omunye walabo ababone lokhu kusenzakala umnumzana owendliwayo uthi kakula sizo njalo akulathemba ukuba abantu abadilikele umgodi lo bazasinda.
Scenario, because first of all, when the disaster occurs,
kuzwisa usizi ngoba okwakuqala lapho kule ngozi abantu bakhangela abantu ababesengozini bekhohlwe ngezihlobo zabo loba omkabo badinga usizo lokukhulunywa labo lokuphiwa ukudla. Abanye babo bavela khatshani endaweni ezifana leRusape.
Some of them they've traveled as far as Rusape.
Uqhubeke esithi isihlakalo lesi siveza ukuba eZimbabwe kalilungelanga ukulwisana nengozi ezifana lale ngoba kungela ndlela zokukhulumisana lezihlobo zalabo abawele ilingozi. Abenhlanganiso ye Center for Natural Resource Governance ebona ngezamalungelo emsebenzini wezokulondoloza kwezemvelo bathi lesi ngesinye sezihlakalo eziningi ezitholakala emsebenzini wezokwemba kungatholakali usizo oluphuthumayo. Ngomnyaka odlileyo kulomgodi owadilikela utshekesha emhlubulweni weMathebeleni South esigodini abaningi balimala. Unkosazana Simiso Mlevu oyisikhulumeli se-CNRG uthi kumele igcitshelwe imigodi ecinwa ukugejwa kudala.
Okufanele kwenziwe ukuze izehlakalo zabantu abadilikelwa imigodi kwele Zimbabwe ziphunguke ukuthi imigodi egejwa ngamakhampani amakhulu nxa isithe yavalwa kumbe yathiwa ngamakhampani lawo kufanele agcitshelwe ngesilungu bathi land reclamation ukuze kubuyele esimeni sakudala kungaqaliswa ukugejwa.
Kuzelele sithi kumele uhulumende alungise udaba lomnotho elizweni ukuze udubo lwabotshekesha luphunguke. Umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngokuhlengwa kwabantu engozini zemvelo lokuvikelwa kwazo olwe-Civil Protection Unit umnumzana Jonathan Nkomo utshele iStudio 7 ukuba njengoba umthetho uvumela abantu makhaza ukuthi bancedise ngezikhathi zobunzima lezengozini zezemvelo ubona njengohulumende labo kuzamele bancedise emngcwabeni kamnumzana Bere. Ekubuzweni ukuthi sebengaphi emzameni yokuhlenga abawelwe ingozi, uNkomo uthe okwamanje lokhu belisana lokudonsa amanzi emgodini lo obulesikhathi eside ungasetshenzwa. Mele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ng Ngemva kwensukwana kusungulwe umkhankaso wokulwisa ukuhlukunyezwa kwabesifazane lezingane. Kulo wesilisa weZimbabwe omiswe phambi komthetho ndaba we-Eastern Cape kwele-South Africa lamhlanje esethiswa icala lokubulala umkakhe labantwana abahlanu. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Umsolwa umnumzana Noah Magula oleminyaka engamachumi amathathu lambili 32 uvele phambi komthetho ndaba kamantshi e-Elliotdale esabelweni se-Eastern Cape kwele-South Africa. UMagula utshela umantshi ukuthi ucela igqwetha likarhulumente limele njalo ufuna kube lo mtoliki wolimi lwesishona. Umthetho ndaba unqume ukuthi icala lakhe lidluliselwe phambili abeseiphenduka emthetho ndaba ngomvulo esezocela ukuthi icala lakhe lithonisiswe phandle kwentolongo ngebeyili. Isikhulume samapolisa uBrigadier Thembinkosi Kinana uthi umsolwa ubotshwe esezama ukubaleka aye eZimbabwe.
The deceased include a 42-year-old mother and 5 children aged between 6 months and 10 years.
Kucatshangelwa ukuthi abayisithupha laba bonke bagangelwe ngehloka bafa. Amapholisa ayachwayisisa ngalolu daba.
Circumstances surrounding the incident are under investigation. 6 murder cases have been registered for investigation.
Ubikwa umsolwa behlala lomkakhe labantu ababo esigabeni sekwaimen edabakweni esabelweni se-Eastern Cape. Ngolwesibili weviki ephelileyo umntana wabo omdala ufike emzini wabo ebusuku kodwa umsolwa wala kumvulela esithi sekusebusuku kakhulu. Uthe nxa ebuyela ekuseni wathola insindabaphenduli yendaba. Uyise kamama wabantwana laba umnumzana Phephela Sikhundwana uthi wathi engena endlini leyo akubonayo kakaza akubone selokhu athwetshulwa ingwe.
Abantu bahlahlwe ngezemba apha nezembe lilahlwe pha kulo mntana uncancayo. Naye ulinyazelo wamthwamjula phezu kwephepha nezembe ke ugqiba kwakhe laa nto lijula phanga kulo mntana.
Abathathu babantwana ababuleweyo laba okugoqela amaphahla losane olenyanga ezisithupha bebezalwa nguye umsolwa lenkosikazi yakhe ayibuleleyo kathi kababili bebengaba kamama kuphela. Lesi senzo esenzeka ngesikhathi umkhankaso wokuqeda ukuhlukunyezwa kwabesifazane labantwana uphakathi laphakathi sisijeningi labeZimbabwe liphelelwa ngamathe. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Sinanzeni Sithole uthi badabuke kakhulu ngalesi senzo.
Isigameko esibuhlungu yindaba ezibuhlungu ukuze ukuthi kulobaba osathatha umphefumulo mulo kankosikazi wakhe labantwana bakhe kanti kusuke kube sekuyibuhlungu obunganani obokuthi mhlawumbe akusenasihlobo akuselabangane abangasihlalisa phansi mhlawumbe sikhulume ngenkinga esiyabe silayo. Into ebuhlungu shuwa.
Abanye bantu kubakhathazayo ukuthi lokhu kuza kwenza abeZimbabwe babhekeke njengabantu ababi kakhulu. Kusenjalo umphathi ntambo ogatsha lwendawo zamapholisa umnumzana Bhekicele usehlabe ukhwelo kwabesilisa ebakhuthaza ukuthi bamise umkhuba wokubulawa kwabesifazane labantwana. Lelesulu 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Lokhu kulo kufuthelana ngempumela yokhetho lweMelika loba nje kusobala ubanamnumzana Joseph Biden webandla lamademocrats unqobe umnumzana Donald Trump wamaRepublicans. Ulokhu esimangele ukuthi uqeliwe ukhetho lolo lokudinga umongameli olusanda kwenziwa. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UTrump uqhubekela phambili esithi waqilwa kukhetho lukamongameli ngesikhathi idale le-Supreme Court esabelweni sePennsylvania lisanda kulahla udaba aluphanyeke kulo esithi amavoti awenziwa ngeposo kawakho emthethweni. Umthethondaba lo uthi akubonakali ukukhulunywa nguTrump labanye bakhe abakubandla lama-Republicans abathi ukhetho lwebiwa ngama-Democrats. Isabelo seWisconsin laso sisanda kubala amavoti okuveza ukuba uBiden wanqoba uTrump ngamavoti amaningi. UTrump uthi kuba nzima ukuba avume ukuthi wanqotshwa nguBiden. Kulabanye abantu abathi okwenziwa nguTrump kuveza ukuthi ukungedlelani kwakhe kahle labamphikisayo kanye lokungavimbi i-COVID-19 ngemfanelo yikho owamlahla phansi. Umnumzana Cassius J. Mpofu uthi kunengi kakhulu okuhlupha uTrump.
Ngibona ngathi umnumzana Donald Trump uzama nje ukuchitha isikhathi, uyazi ukuthi wadliwa and into ezamdlisayo ziningi kakhulu ngokuhlika ukuphatha. Engibona ngathi kakhulu kumkhostile kumavoti lapha yindaba aphatha ngayo umkhuhlane we-COVID-19. Ngesikhathi umkhuhlane lo uqala akazange abonakale njengomuntu olwecebo ukuthi angasiza abantu. Wakhuluma inkulumo eziningi ezatshengisa ukuthi akalandawa nabantu ezihlanganisela njengokuthi athi yena umkhuhlane we-China, kodwa-ke umkhuhlane we-China ngoba uqala e-China, kodwa-ke into ekhona ukuthi abantu babe-America ngaleso sikhathi babesifa kakhulu bedinga umkhokheli owayezabala indlela zokuthi amise lokhu kufede kusenzakala ngabantu. Siyazi abantu bayafa, kodwa kwakumele ukuthi adinge indlela ezenziwa ngamazwe amaningi, into ezinjengama-lockdown. Azange abe laso leso sikhathi u-Trump. Isikhathi ayesithola sokuthi asuke ayedlala igolf apha abantu bayafa esibhedlela.
Umnumzana Alex Nyati ohlala eChalimbe eKezi uyakusekela lokhu.
UDonald Trump akula nto ayenzileyo from 2016 kuzofika manje, ayikho into enhle nje ayenzileyo. Okwakhe nje ukuhlukanisa amabandla phakathi nokuzikhangelela yena kalandaba nabantu. Even izweni lakhe kazame le ndaba nalo, ngazima sibheke indaba yecorona endla iphethe ngayo, iyadanisa kakhulu.
Umnumzana Joseph Makeza ulombono ofanayo.
Trump sure uyenza into embi iyayangisa labana yiwo amatisha omhlaba wonke. Sithi manxa silalele khona lokuthi kuphuma umthetho ongumthetho olandelwayo, kodwa but nxa esenza njalo ayicabanga ngokwami ukucabanga ingxenye lokunya kwesabayo. Siyabonga kakhulu amakhodi akhona ngapha akwazi ukusebenzisa izindaba.
Kodwa umnumzana sikhumbuza umlalazi olandela kakhulu okwenzakala eMelika uthi kuningi okuhle okwenziwa nguTrump.
Mina bengumsekeli wakuTrump ngoba in the past four years ekhokhela iMelika ubaba uTrump bonakele ukuthi indoda efuna ukuthi abantu bavuke bazimele, ngoba wonke ama-leaders abekhona muva kakhulu sibale nje for the past nje two decades. Sithi nje four decades inkokheli zeMelika beziyinkokheli ezibona Africa indawo yokuthi indawo yokulahlela ama-aid, indawo yokulahlela nje zonke izinto mhlawumbe abangazidingiyo bona, kube indawo yokuthi zihanjiswe e-Africa. Kodwa bakuTrump bekhuluma bakuTrump ukuthi hhayi ma-Africans abantu bamnyama ikakhulu abaseMelika abavela e-Africa nathi thina base-Africa, ukuba uTrump usifakele nje umlayezo ukuthi instead of us wasting yonke energy sifuna ukulala mbeda munye nabelungu nabo, uTrump waste ama-energy sifuna ukuthi sidle iplate inye mngano munye nabo, ukuthi singaziyenzela yethu imigano, singaziyenzela yethu imbeda silale sodwa siphumelele.
Umlalazi ugcizelela esithi bekumele abantu bavotele uTrump hathi uBiden.
Siphumele indoda uTrump ngabe kuqhubekile yanikezwa enye 4 years. Lokuzotshintsha abantu omnyama beMelika bezophuma emaqandeni neAfrika, amadoda la abusa eAfrika ebesesheyekeka besebona ukuthi ukubusa kumele bayazi ukuthi babusa abantu omnyama abafuna ukuphumelela.
Okwamanje akucaci ukuba uTrump uza kuya eCapitol Hill ngozibandlela eWashington DC ngesikhathi ugcotshwa uBiden ukuba ngumongameli. UBiden usekhethe abanye abantu abazangena kudale lakhe leCabinet, njalo labazabona ngokwethulwa kwemibiko kakhulumende wakhe. Ngimele iStudio 7 seMaryland, nginguKip Stube.
Live Talk lamhlanje kuhlelo sikhangela uqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 emhlabeni jikelele, okugoqela eZimbabwe kanye lengxabangxoza iqhubeka iseMelika ngemva kokhetho. Ikhansili yedolobho leHarare elivame ukuhlaselwa ludubo lwesihudo se-typhoid leminye imihlobo yezihudo likhuthaza izakamizi ukubana ziqinise amanyathelo okuzivikela kulesi sifo, ikakhulu ngalesi sikhathi sokuna kwezulu esivame ukuzala lezi zifo. Intethelo zendaba yeStudio 7 uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Wabona ngezifo ezisabalala ngokuphangisa kugatsha lwezempilakahle kumasipala wedolobha leHarare, uDokotela Khutsai Masunga uthi kuyajabulisa ukuba sikhuluma kanje, akula osethe wahlaselwa yi-typhoid kuleli dolobha kwamanje, lapho lesi sifo ebesesike sahlasela abantu emzini omkhulu weGlenville 3 belatshwa saphela. Ethi kabananzelele izitshengiselo ezigoqela lokho.
Typhoid is a
disease that is characterized by a fever, plus or minus abdominal pain, constipation. We see more diarrhea though, then headaches, general body weakness. So those are the main symptoms that
ubuhlungu eqolo, ukukumba, ukuchaywa likhanda lokudinwa nje.
Ukuqhubeke ethi ozithola elezitshengiselo zesihudo kumele agijimele eklinika ehlolwa athole uncedo masinya. Njengedolobha uthi sebehlola lesi sifo kunye lesekholera zikhathi zonke njengendlela yokuvikela uzulu kulezi zifo, njalo befundisa abasabalalisa ulwazi lwezempilakahle, ama-health promoters kulezo ndawo abafundisa abanye labo. Abongi bakamasipala babikwa beqhubeka befundisa omama nsuku zonke ekuseni emakliniki abo ngokuzivikela kulezi zifo. UThembelane Dube kwenhlanganiso yezakhamuzi eBulawayo Progressive Residents Association uthi lolu dubo labo babhekana lalo koBulawayo, njalo kuba nzima ngesikhathi sokunakwezulu esesingena kiso ngokusilela kwamanzi kuleli dolobha.
Siyakwazi ukuthi iBulawayo yindawo engelamanzi, njalo abantu bagcwele indawo yonke basabalele badinga amanzi ezihotsheni lezi ezabe ziqalisa ukuthi zingantwa ziyagcina amanzi. Khonokana ke kithi sikubona kuyingozi.
Kunje ukhansili wakoBulawayo usethwalela abantu amanzi ngamabhawuza lapha nalaphaya ngoba amanye amadamu akhe seyatsha. Ngakho-ke uDube ukhuthaza abantu ukuba kabananzelele ngesikhathi sezulu kanje ngoba ukusilela kwamanzi kuleli dolobha kungengezelela amathuba wokuqhamuka kwesihudo.
Kuthi amasu amanengi abetutuma labantu bebesiya ngaphandle besiye egangeni ngenxa yokuswela kwamanzi, kodwa nxa sokuthe kwanaka izulu sokuzabangela ukuthi abantu la amanzi abazabe bewakha ezifudlaneni lezo esezithe zamamanzi kube yiwo futhi amanzi azenza ukuthi umkhuhlane wesihudo uqhubekele phambili ngenxa yokuthi amanzi lana abe ingcekeza, ngoba agcwele ingcekeza yesuwa aphinde agcwale ingcekeza yabantu kade bela ngaphandle egangeni. So ke kuyasikhathaza kakhulu khonkana njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ukuthi kambe abantu bazasila yini kulo mkhuhlane ozaqhamuka njengoba izulu seliqalisile ukuna.
Umnumzana Timothy Chitambure wenhlanganiso ye-Community Water Alliance uthi basebenzelana lo-Council weHarare ngokwesabela i-typhoid ukufundisa uzulu lapho ahleli khona lalapho akha khona amanzi ngokuthi avikeleke kulesi sihudo.
Ma-committees edu emumawards kuti varairidzewo vagari kushandisa mvura yakachena inova panzvimbo dzakachengetedzwa.
Amakomiti etu ahamba efundisa uzulu ngokusebenzisa amanzi alungileyo.
Abantu abedlula amakhulu ayisitshiyangalombili bahlaselwa yisihudo se-typhoid ngesikhathi sibhahile kuleli dolobha. I-typhoid yisihudo esibangelwa yikudla ukudla kumbe ukunatha amanzi angcoliswe ingcekeza yomuntu olalesi sifo. Kunyanga esanda kwedlula abantu abane bahlaselwa yi-typhoid emzini omkhulu we-Glenview 3 eHarare ngemva kwesikhathi esithile leli dolobha lingakaboni isihudo lesi. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza abantu ukuba begeze izandla bevela ukuyasebenzisa izambuzi, bezigeze njalo bengakabambi ukudla, begcine amanzi abo evaliwe ehlanzekile, lokusebenzisa njalo imithi ehlanza amanzi, lokuhlala nje begeza izandla njengendlela yokuvikela hathi ukumemetheka kwesikhudo kuphela, kodwa leminye nje imikhuhlane okugoqela nomkhuhlane we-coronavirus ohlasele amazwe omhlaba ngobunengi okugoqela leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Ngesikhathi kunanzwa amalanga okulwisana lodlakela ikakhulu oluqondiswe kwabesifazane lamantombazana, kulokhu khonana okukhulu ukuthi umama bokuza bayachiywa phandle kwenhlelo ezibhekane lokuqeda ukuhlukunyezwa kwabesifazane kwele Botswana. Intelligence Indaba ye-Studio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Usibalukhulu wenhlanganiso ebona ngendaba zokulwisana lokuhlukunyezwa kwabesifazana e-Gender Links, unkosikazi uNetsi Makhumalo, uyavuma ukuthi inhlelo eziningi zithiya phandle omama bokuza. Uthi uqakathekile ukuthi lokhu kukhandisiswe ukuze kube le nhlelo ezikhanyela umama kumbe amaxhuku ngokuthiyana kwezidingo zabo.
At present, the gender-based violence interventions that are there are national interventions.
Okuliqiniswe ukuthi asila nhlelo zabomama bokuza, kumele sikukhangelisise ngoba akulalapho abangaya khona uma bebhekane lenhlupho.
We have to be able to provide specific messaging for different groups within our community.
Omama bokuza okuguqela beZimbabwe babhekane lenhlupho eziningi abanye betshiye imuli zabo ekhaya. Emalangeni asanda kudlula kubulewe untombazana waseZimbabwe Nijahalake lalo elidabuka ekhaya kulokukhathazeka ukuba abokuza abatholi indawo lapho abangathola usizo khona uma kulokubahlukuluzayo. Unkosazana Sindiso Sibanda uthi uqakathekile ukuthi omama bokuza labo bangeniswe kunhlelo zokuzama ulwisana lokuhlukuluzwa kumbe ukuthathelwa phansi kwabesifazane.
Isimo se-gender-based violence siseBotswana sibuhlungu kakhulu ngoba kukhanya ngani ama-structures afakiweyo they don't really cater for them. Akhangelele bona laba abavele bengabaTswana.
Ngokunjalo obaba labo bayakhala ukuthi inhlelo ezikhangale ukulwisana lodlakela kanye lokukhandelwa phansi kwabesifazane fazana ezikhangele omama kuphela. Umnumzana Sifas Chuma oweZimbabwe ohlala eHabroni uthi obaba labo bayaludinga usizo ngoba kungayisibo omama kuphela ababhekane le ndubo zokuhlukunyezwa.
Omama bathwaliswe nzima ngobaba ezindlini, but kulamadoda lawo lapha adliswa imbuya ngoluthi, you know, ezindlini akala lizwi, akulanto angayitsho. Umama nje uyagibela njaye aqansa yehle ayenze santanga, indoda izithulele. Njalo izikhathi eziningi indoda iyanalyze bisi buzu ukuthi ngalilethe uhlupho lolu ngubani ozanilalela, ebesebonta kula muntu ozalalela bazanihleka ukuthi awehlulwa umfazi.
IBotswana imanyane lamanye amazwe omhlaba ukusungula umkhankaso wokunanza amalanga olwisana lodlakela lokuhlukumeza ngobulili owe 16 days against gender based violence ngeviki edluleyo kulokukhathazeka ukuthi ilizwe leli libhekane lensindaba phendule. Ilizwe leli ngelinye lamazwe alenani eliphezulu kakhulu labomama abahlukunyezayo, abanye bebulawa kukanti abanye bayadlungulwa. Umnumzana Mulefi Kiyaja osebenza kugatsha olukhanyela ngodaba lokuphiwa kwamathuba alingeneyo kwabesifazane uthi uhulumende ulenhlelo ezingakhethi mhlobo noma nje kungela ezikhangelane labomama bokuza kuphela. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu balemibono ehlukeneyo phezu kweqembu lamajaha aleminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elikhethwe ukuyaphatheka kumncintiswano walonyaka owekhosafa men's under 20 oqhutshelwa kwele South Africa. Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi weqembu labesilisa lama-under 20 uTony Rindiraya labanye bakhe bakhethe abadlali abambalwa abayingxenye yamaqembu adlala kusigaba se-Premier Soccer League kuqembu labadlali abangamashumi amabili elizamela ilizwe kumncintiswano wekhosafa okhangelelwe ukuqala ngolwesine oluzayo elizweni lase-South Africa. Ukukhetha abadlali ababhaliswe kunhlanganiso ye-Premier Soccer League lokhu kusolwe ngabanye abalamaqembu adlala kuzigaba eziphansi abagoqela umnikazi weqembu le-Golden White uKhotso Nyathi.
Konke sikubonile ku-under 20 kodwa ikakhulu esingani kwisithabi sanga ukuthi i-traditional way of selection thina siyijayeleyo ukuthi kobulawa siyasikhethe phela abantwana behambi behlangana lezinye indawo asiyibonanga, siphonga ukubona kuphela sokuthi abantwana sebekhethiwe.
Nakwelinye icele intatheli zindawo ezemidlalo uNeshi Mkokwari Reina uthi uyakusekela ukukhethwa kwabadlali abadlala kumaqembu adlala kusigaba se-Premier Soccer League loba nje kukhona okusolisayo.
Iqembu lama-under 20 lilokusolisa okuthize ngenxa yokuthi lokho sibona abafana basekuma-academies lokho begcwala, sokungazani yindawo yokuthi nje bethengisa abafana ama-academies. Ungananzelela u-Premiership yeZimbabwe enye neyiqembu liyanikwa abadlali abahlanu abarejistwayo ukuthi bedlale ku-Premiership. Okuthi kimi abadlali ade kumele bekhethwe ngapha yibona abana abadlala kuma-Premiership umba abarejistar ku-Premiership ukuthi ngoba yibo abakhanya ukuthi phela bayakwanisa.
Amaqembu akusigaba se-PSL alabadlali abawuqembu leZimbabwe ngabalisayo ele-FC Platinum, ele-Herentals, ele-Ngezi Platinum, i-Dynamo, iBulawayo Chiefs kanye le-Chicken African Inn iqembu leZimbabwe likusibaya sika group A indawonye lele South Africa eLesotho kanye leMozambique imidlalo yalonyaka iqala ngolwesine njalo abaqali besiziba liqembu leSouth Africa elaziwa ngegama elithi amaJita kanye leqembu leZimbabwe elaziwa ngokuthi Young Warriors iqembu leZimbabwe liqeqetshwa nguNdiraya incediswa nguMandla Mpofu kanye loNesbet Saruchera umqeqetshi wabonozintingu Innocent Chongukudza loPatrick Mutheswa onguye imanager weqembu amaqembu azadlala kufinal yalemidlalo efika emaphethelweni mhlazili 13 kunyaka kampalakazi yazathola ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Singekehlukani izihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Liqhubeka liqonga inani labahlolwa betholakala beli-COVID-19 eZimbabwe abangela mbali yokuvakatshela kwamanye amazwe. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje oluvalelisayo uPraxedes Jeremiah.